sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 26 ngoNhlangula 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Into erongo kakhulu for izano ukujampela ukublema i-opposition kungela evidence ekhombisa ukubana i-opposition had anything to do with into eyenzekaleyo le.
Amabandla aphikisayo asola inkokheli yeZanu PF kobulawayo ngokuwagcona phezu kwebhomba elidubuke labulala abantu ababili emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo.
Abasebenzisa inhlelo zokuthi wonke umuntu abenefit. Yebo, sibabonile abakhulu bezano besabelwa benikwa zona lezi izinto. Kulabantu ababonakala ukuthi abadeserve ukuthi banikwe zona lezi izinto, abazitholi ngoba bengaziwa ukuthi basupporta lelo bantu.
Iningi labantu abaphiwe inkomo ngomongameli Mnangagwa eGwanda phansi kohlelo lwe-Command Livestock libikwa lingamalunga ebandla leZanu PF. Selisunguliwe ngokusemthethweni ibhanga elijonge ukuphathisa abesifazane ngemali yokusungula lokuqhuba amabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo sesole kakhulu inkokheli yeZanu PF kobulawayo ngokuwagcona phezu kwebhomba elidubuke labulala abantu ababili emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo. Lanxa kungelabufakazi, umgcinisihlalo weZanu PF kobulawayo umnumzana Callistus Ndlovu uthi kusobala kibo ukuthi ibhomba leli lathiywa ngabamabandla aphikisayo. Kodwa umgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe eMelika umnumzana Dan Moyo uthi le yimisebenzi yeZanu PF esegcekeni engelani lamabandla aphikisayo.
Well, okokuqala mnumzana ngithi imithandazo yethu kulabo abalahlekelwe izihlobo zabo lalaba abalimeleyo. Udlame into evele into embi kakhulu esihlala siyitsho kubo bona bezana ukuthi kumele bahlukane lo dlame, especially uma sokusiwa ekhethweni. It's unfortunate ukuthi this time around udlame lwakhona lusuke lwakhangelana labo. Kodwa ukuthi kungakwenziwa investigation ecacayo ukuthi kahle kahle onguyena owenze le nto, I think into erongo kakhulu for izano ukujampela ukublema i-opposition kungela evidence ekhombisa ukubana i-opposition had anything to do with into eyenzekaleyo le. Siyayikhondema thina i-violence njenge-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Khuphe. I-violence sithi into embi kakhulu. Kodwa into kumele umongameli Mnangagwa lebandla lakhe leZanu PF bakunanzelele ukuthi into yokuqala bona ngokwabo ukuthi bazibe besesikhundleni abakiso yena abe ngumongameli lakho bakwenze ngodlame bethathela uRobert Mugabe umbuso. Ngabe bona bakuboni na ukubana into le abayenzayo kuRobert ayimphathanga kahle and ngabe naye usazimisele ukuthi aqale? Unless uma besithi opposition batho yona i-opposition yamalunga asuka kuZanu PF, ngoba siyazi iZanu ibivele kulibandla elilodlame kakhulu elikhonze i-violence especially masokuyiwa kuma-election.
Ngamanye amazwi uthi yimpi yaphakathi kweZanu PF, ngabantu beZanu PF abakwenzileyo lokho?
Vele ngempela, I think even nalowo o-investigate i-case yona le laye vele any investigator uzoqala lapho, ngoba into yokuqala izuyabheka ukuthi ngabe ngubani olenhloso ukuthi angafuni ukuthi a-revenge obona ngathi wenziwa kabi yiba bomnangakwa. And if ma uyikhangela ngalolo hlobo kusho ukuthi vele ubeyacaca kahle kahle straight ukuthi right down umuntu ole-grievance enkulu kakhulu yiba abantu bezanu labo abaxotshwa embusweni beqotshwa nguye uMnangagwa esebenzisa amasotsha.
Kuyiwa phambili ubona ihamba njani imhlangano yakhe ubaba uMnangagwa, sizwa kuthiwa ngolwesithathu uza kuba sewange.
Well, asazi kusho ukuthi sizothatheni security yakhe ngoba definitely kukhona asebemthagethile laye, ngoba ma unanzelela impilo so kuthiwa khona uyifelive by the sword, you will die by the sword. UMnangagwa akamsulwa enja. So ukuthi azenze ungathi yena ngumuntu o-innocent ophuma ukuthagethwa nje, that is just nje ukuthi adinge isimpathy ebantwini, uzwelo ebantwini ukuthi bamzwele, ngoba uMnangagwa vele ama-enemy amaningi ulawo ngoba kusukela kudala even ukhangela indawo yeGugurahundi nguye owayephambili. Kwafa abantu abaningi even up to namhlanje akakafuni lokuxoliswa nomuntu, noma even ukuvuma ukuthi kwenzakala imistake. Angithi ukuthi ngabe ngabantu bemathebheleni abakwenzileyo lokhu, kodwa ngiyatsho nje ngithi kumele azinuke la amakhwapha ngoba akekho msulwa, unama-enemy amaningi endaweni eziningi ngoba izenzo zakhe vele zingaqondana, namanje zilokhu zingaqondana.
UMnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezingena kwele Botswana mihla lamalanga zisiyathenga impahla egoqela ukudla lokunye okudulayo ekhaya, zithi zihamba kuhle endleleni lanxa bezisesaba ukuthi zilakho ukumiswa kumbe ukuhlukuluzwa ngamasotsha edinga abathiye ibhomba elibulale abantu ababili ngomgqibelo emhlanganweni weZANU PF. UMartin Ngwenya usibhalo lutaba ngokugcweleyo.
Amakhulu lamakhulu aweZimbabwe, ikakhulu endaweni eseduze ledolobho leFrancistown esemngceleni wamazwe amabili, aqhubeka engena kwele Botswana ngobuningi bezothenga impahla lokudla. Ngempela viki okube lesehlako lesithi sike iningi, lapho abanye abathi kube le mizamo yokubulala umongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni yeWhite City kobulawayo, bekukhandelwe ukuthi amasosha angahlabuyele emgwaqweni kusasetshelwa ukuma manzonzo komumo wezomvikela elizweni. Kodwa abangena eBotswana besiyathenga impahla ehleneyo yona edulayo ekhaya, bathi akuzange kube le nguquko abayibonile endleleni bephuma loba bephindela ekhaya. Unkosikazi Emil Ndlovu uthi kade uhambeka kungela migoqo yama-roadblocks emitsha ongaba isitshengiselo sokuthi amapholisa azingela labo abangabe phatheke kusehlalo sangomgqibelo.
Namhlanje bensiye eBotswana kodwa ngimangele after lokho okwenzakale nge-weekend. Besicabanga ukuthi akuhambeki, sithe nxa kuyabe kulamasotsha indawo yonke kumbe kunjani, hhayi kukhululekile, sibile kufreeze, sihambele kuhle, akulahlupho.
Kusele kulimele iningi ngemva kokujikwa kudubuka kufana lomaqophula okhuthe uMnangagwa kancane ngesikhathi esehlika estejini ekupheleni kombuthano webandla lakhe leZANU PF kobulawayo. Kusenjalo abathenga impahla eBotswana bathi badaniswa ukuthi lokhu bebanjwa amandla othi bechaphe umncele bezothenga ngitsho le mpahla encane yendlini. Unkosikazi Ndlovu uthi lokhu kudanisa ngoba uludaba ababekhandela ukuthi ulungiswe masinya nguhulumende kaMnangagwa.
Ama-queues ayalesiba maningi eboda, abantu lokhu bequthululeka besiya khona leBotswana belanda ukuyathenga ukudla ngoba kuchiphile, ngapha izinto ziyadura ngoba le mali kayibonakali. So sokusiba nzima, sokusenza wonke umuntu ebehamba esiya eBotswana ngama-weekends esiyadinga ukudla. Uhlupho nje esiba lalo yilona lolo lama-queues ekuseni, ikakhulu ngomgqibelo abanye bafuna ukuhambela ukuphenduka, akulula.
UMnumzana Andreas Sibanda uthi lesi sikhathi sokuthi uhulumende ngabe sezilungisisile zonke okuhluphayo ofana lokuqonga kwentengo yempahla kanye lokusilela kwemali.
Ukungaguquki kwesimo sama-price lokuswelakala kwemali izinto ezingaba le mbangela yokuthi abantu bezibuze ukuthi kanti singabavotela yini nabo nabengaguqulanga kade besithembise ukuthi baza kutshintsha ngemva kwesikhatshana.
Intengo yempahla isiqonge kakhulu ngalezi nsuku, ingazange iyehle kusukela ngekhefu lekhisimusi ngesikhathi uhulumende ethembisa ukuthi uzalungisa ukhathazayo ugoqela ukusilela kwemali. Kodwa lokhu kuphazamisa impilo yabaningi, kukhangelwe ukuthi kambe kungaba lesandla na kumpumela yokhetho oluzabanjwa mhlazi ku-30 Ntulikazi. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiSabron kule Botswana.
U phezulu wezansi yamandebeleni uthi inkomo ezabelwe izakhamizi ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu phansi kohlelo lwe-Command Livestock ziphiwe abasekeli bebandla lezanu PF kuphela. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 u-Albert Ncube.
Lokho kuphuma ngemva kokunanzelela kwabantu ukuthi lezi nkomo zabelwe emhlanganweni okudinga usekelo kukhetho wabezano PF eGwanda athe embuthaneni wezakhamizi zonke lezingasizo malunga ebandla lezano PF. Umnangagwa ubike ukuba imali yokuthenga lezi nkomo kayivele esikhwameni sikahulumende kodwa isikwelede esivela kumankampani azimeleyo alobudlelwano lohulumende njalo izabhadalwa ngemva kweminyaka emihlanu isizele imithetho. Lobanje umnangagwa esithi uhlelo lwe-Command Livestock kumele luthuthukise impilo yemuli zemaphandleni zonke kungakhathalekile ukuthi ngezaliphi ibandla lezombusazwe sekuvele obala ukuthi lezi nkomo ziphiwe amalunga ebandla lezanu PF kuphela avelele nkomo eziningi.
Funa ukuthi linote, linote! Ubuya ngasafuna umuntu omnyama. Angithi? And this is the program.
Umphathi ntambo bona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednikho Ncube lamalungu ebandla lezanu PF abaliswa umnumzana Jafet Dube kanye lomqondisi webandla lezanu PF ezansi emandebeleni unkosazana Renikibi lonobhala unkosazana Sizile Babanga ngabanye balaba abaphiwe lezi nkomo. Omunye wabathole lezi nkomo unkosazana Mpabanga uthi ubevelele nkomo ezingamajumi amathathu.
Uhlelo lolu luhle kakhulu, siyalamukela, ngiyaluthanda. Luyancedisa omama ngoba uhlupho oluningi lwaziwa ngomama, luphethwe ngomama. Khathesi ngithole 5.
Umnumzana Rizin Moyo isakhamuzi eBethel uthi uhlelo lwe-Command Livestock lungabe luqondile kodwa uzole indlela lezi nkomo ezabiwe ngayo.
Khona ukhani ukuthi ubaba u-ED ukusuke wakubambanisa ukunikeza abantu inkomo le rally yakhe le ayenzele ephelandaba. Ubevele ele njongo yokunika abantu inkomo kumbe ubefuna ukuthi asondeze abantu eduze ukuthi bamvotele singathi ngenye indlela i-vote buying.
Omunye othole lezi nkomo umnumzana Ephraim Dumani uthi uhlupho yokuthi uZulu kathatheli phezulu inhlelo zikahulumende ekhale ezimathonsi lapho ethe weqiwa.
Abantu sibulawa yikuthi asifuni tshintsho olubakhona ngesikhathi esifaneleyo, so yikho kwayenza abanye abantu badonde ukuthi bangene Command Livestock. Ngiyabacebisa sibele ukuthi kababuya ngobuningi bazongena.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo uthi lolu hlelo alusoze lusize labo abadubekayo.
Abasebenzisa inhlelo zokuthi wonke umuntu abenefit. Yebo sibabonile abakhulu bezano besabelwa benikwa zona lezi izinto. Kulabantu ababonakala ukuthi abadeserve ukuthi banikwe zona lezi izinto abazitholi ngoba bengaziwa ukuthi basupporta lelo bandla.
Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda apha umnumzana Nkosana Moyo udule themba lokuthi uZulu weZimbabwe uzakhetha inkokheli eziqotho hathi ezithenga amavoti ngezifele emlonyeni.
Khethani libone ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengele utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Sicabanga thina ukuthi abantu beZimbabwe balakho ukuthi bazibonele bodwa ukuthi lo usinika inkomo ngoba ufuna ukusithenga, kodwa into ngala nto azasenzela yona ezaphumelela.
Imuli ezilikhulu lengxenye ziphiwe inkomo ezifika amakhulu ayisikhombisa eGwanda ngolwesihlanu olwedlulileyo ekwethekeleleni kukamongameli Mnangagwa edolobheni leGwanda ezoqhuba umhlangano wokudingela ibandla lakhe lezanu PF usekelo kukhetho luka-13 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Selisungulwe ngokusemthethweni ibhanga elijonge ukuphathisa abesifazana ngemali yamabhizimusi. Ibhanga leli lisungulwe izolo eHarare. Abesifazane bathi sesifikile isikhathi sokuthi labo baqhakathekiswe njengabantu abalobungcitshi kwezamabhizimusi. Intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume embukisweni wabomama labo owenzelwe ehoteleni enkulu ye-HICC bebukisa ubungcitshi babo. Njalo embuthwaneni wokusungulwa ngokusemthethweni kwebhanga labo ele-Women's Bank.
United, Your Excellency, we stand. Divided, we fail.
Unkosikazi Mary Soko usebenza labanye omama abayisithupha edolobheni leChitunguza belungisa okutshiyeneyo ukuze bethole ukuziphilisa.
Ithengisa ezinto ezihlanganisiweyo, amalembu, amashits emadoda, ama-clutch bags, ama-tablecloth, ema-batiks, ema-placements, imbila silazo. Mina ngiyathengisa izinto lezi sibaningi, singu-6 sisebenza sonke. Manje namhla ngibuye ngodwa. Sibona ukubonga inkosi yethu. Le bank lintsha leli liyenzile izinto zinhle.
Unkosikazi Eunice Maranda ukhokhela inhlanganiso yeRobona Rider enamalunga alikhulu lasikhombisa 107 isebenzela eBytebridge ithenga lokuthengisa amacimbi lokulungisa ingcebetho lezitsha. Ukuthi amacimbi ayimpenshini sibili njalo elakho ukugolwa ngabantu bonke kugoqela abantwana labantu asebegugile.
Thenga amacimbi sithengisa. Sazobona ukuthi kungcono sibe leweyayo sukuthi sitoke amacimbi ethu ahlale kwesikhathi eside lokho sithengisa. Yinjongo yethu njalo sifundisa abantwana ngayo naleyo imali. Abantwana bethu sebefundile abanye bakuma-yunivesithi le nkomo sesithengile ngemali yamacimbi. Njalo thina esigabeni sethu khonapho sesiyakhi i-warehouse le into enkulu sizagaya. Amanye amacimbi siyenza iporridge yabantwana. Amanye njalo ngesitshebo. Njalo sifuna ukuthi si-export amanye.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu ukhokhela omama abaqhuba umsebenzi wokwemba imigodi eye-Women in Mining ngaphansi kwemthandazo Miners Association elamalunga angamachumi amathathu isebenzela eGwanda.
Ukufuneka kokuqalayo ku-mining yizinto ezinentengo ephezulu. Isikhathi esiningi imali enye esiyizuzayo nale encane sebe sisebenzisa ukondla izimuli zethu singasakwanisi ukuthi sibe le machinery. So kuba kwethu lapha kuba lusizo ngoba sibuye lapha through i-ministry ye-Women Affairs. Layo ile njongo yokuthi nxa sifike lapha njalo namhla kuvulwa ibhanga labomama lathi sizayanelisa ukuthi sithole uncedo. Ibhanga leli liqakatheke kakhulu ngoba likhanya lizananzelela omama. Omama isikhathi esiningi asilama-collateral aqondana lathi ngoba kwesinye isikhathi esiningi mazomama abalenze iyabibiza ibizo likababa. Ungaze ubulani isikhathi esiningi ubiza ibizo likababa.
Ugatsha olukhangela indaba lemisebenzi yabesifazana labatsha kuhulumende lamhlanje lusungule ibhanga labesifazana elibizwa ngokuthi yiZimbabwe Women's Microfinance Bank Limited. Kulokusebenzelana lohulumende lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations Development Program UNDP elijonge ukuthi omama bethole ithuba losekelo lwemali ngendlela ezilula noma bengelazi bambiso. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kuhlandla lokuhlaziya abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli siqala ngozamela ibandla leZANU PF njalo engumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Nansi imvelaphi yakhe siyethulelwa intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Umnangagwa yena owazakala ngesitemo sakhe sokuthi Ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe wazalwa ngompandula 15 ngomnyaka ka-1946 eShabane idelobho elisesabelweni senkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe emncane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikisana lombuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU PF njalo enginobhala jikelele webandla leli kobulawayo uMunzana Munashe Mtutsa uchaza umnangagwa njengomuntu ozithobileyo kusukela kudala.
Uqale ezombangazwe emncane sibili eleminyaka elithumi lasitshiyangalombili ngo-1962 besevele esephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU August 1963 engomunye wabasunguli baleli bandla ekhangelela ukuthi abantu bebandle behambe ngayo kusukusela ibandla liqalisa lize lifike lapho likhona.
Umnangagwa wahlangana lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yabo 1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. Umnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngochuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le-Egypt wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagwetshelwa ugodo kwalamula inhlanganiso ezizela ilungelo loluntu ezinjengabo Amnesty International lensonto yeRoma ekhokelwa ngufather Ribeiro ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. Umtusa uchasisa ngalokhu.
Kuthe sokungenela ababebona ngezelo bangenela abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe abantu abamnyama abansundu basebesithi hayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba usesengumntwana omncane wasenikwa ukuthi ehambe yohlala ejele okweminyaka waseva those ever under intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela i-Kami prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe eqedisisa efunda ngencwadi wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba ababephakathi abebefunda ecine eseqeqesha ngemfundo langama-programs ayenikwa khona phana entolongweni. Umnangagwa ubengumuntu wathotshwa kakhulu bebahlukumeza lapha besentolongweni. Ukuhlukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokho besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngeyinye indlebe yakhe.
Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe umnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMugabe aba lamaphutha khona.
Ngundoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli olesifutha lokwakha isizwe ngoba ungomunye wabantu ababale ngxenye ekuletheni kukazibuse kuleli laseZimbabwe.
Ngokugujwa kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980 umnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazo owegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane nenkulungwane zabantu wasemhlubulini wamaNdebeleni nenkabazwe abanye bamethesa icala lokuba ngomunye wabancanda iqinga leli lokutshabalisa isizwe samaNdebele lapho atsho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandula lokho esithi yena wayengathi mkhulu webutho loba umongameli welizwe ngaleso sikhathi esithi abantu kababuze wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kweZANU-PF lezaphu isiba iZANU-PF ngomnyaka ka-1987 umnangagwa waba ngumphathi ntambo wendaba zephalamende lezemthetho. Ngomnyaka ka-2004 umnangagwa wethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi iTsholotsho Declaration. Wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kamnumzana Mugabe ngo-2006 emhlanganweni weZANU-PF eGoromonzi lapho okwafakwa khona unkosikazi Joyce Mujuru. Wasuka waya kwele-South Africa esisabela impilo yakhe ngemva kokuxotshwa kuZANU-PF eseke wafakelwa neshefu ku-ice cream kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazwe waphenduka esekhokelela iZANU-PF wagcotshwa mhla ka-24 Lwezi ukuba ngumongameli. Umnangagwa usezame ukwenza okuningi selogwaba kuleso sikhundla okubalisela ukuhuga abamhlophe osomabhizimusi lamazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Liqhubeke lilalela umsakazo wenu malanga wonke lizwe sixoxa labancintisayo kukhetho lalonyaka abachiyeneyo. Yaqhubeka imidlalo ye FIFA Soccer World Cup kwele Russia lamhlanje lapho iDenmark ezadlala khona leFrance. IAustralia izanqikilana lePeru. INigeria izabhuqana leArgentina kuthi iIceland idibane leCroatia. Imidlalo yayizolo iphele kanje. Saudi Arabia 2, Egypt 1, Uruguay 3, Russia 0, Portugal 1, Iran 1, Morocco 2, Spain 2. Qhubeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo asola inkokheli yeZANU-PF kobulawayo ngokuwagcona phezu kwebhomba elidubuke labulala abantu ababili emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo. Iningi labantu ababelwe inkomo ngumongameli Mnangagwa eGwanda phansi kohlelo lwe-Command Livestock libikwa lingamalunga ebandla leZANU-PF. Selisungulwe ngokusemthethweni ibhanga elijonge ukuphathisa besifazana kwezamabhizimusi. Kwanele mthwakazomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7. Olivalelisayo, muntu ngamilinkomo, elichone kuhle.